okumangasha abantu ukuthi kube lama-youth ama-youth la kasikwazi ukuthi abevela ngaphi kodwa esikunanzeleyo ukuthi kade ehlabela esithi chamisa chamisa so bese sibona lapho sabona sokuthiwa sesitshaywa ke sanqandwa sagcina sincedwe sivikelwa ngamapholisa but kuthe after that amapholisa agcine ekhulelwa futhi ngama-youth la sagcina sengena komnye ubaba wasengena semzini bathi ngenani lapha ngenani lapha ekhithi tesesekhishini bazama ukujika amatshe bechaya indluliyana babona ukuthi akunanto abangayenza then thina siphakathi omunye wathatha sikhuni wazama ukuthi atshise indluliyana siphakathi fortunately izulu belisima so indluliyana kayisalayithanga
manje lina lifikile yini wabekwe khona uThwangirayi kumbe bekulo mango mbijana
besikhonapho besifika nje sifika khonapho lapha emzini wakhe lapha abekwe khona besingabantu mfuna ukuthi siye khuluma umama umama uThwangirayi sifika lapho-ke bese siqalisa-ke umsebenzi hhayi vela sisafikanga lokuthi sifike singenenini komama unakaThwangirayi sigcineke sokuyisiphithiphithi soneso so singabantu abatshayayo kudilijelwa amatshe kudilijelwa izigubhu zamatshwala and abantu bakhona bonke bekhanya ukuthi badakiwe wonke akulo kade ngaziwanga ukuthi ngabantu sibili abadakiswe ukuthi baze kwenza lowo msebenzi
sizwa kuthiwa lenye inkokheli ebalisa umgcini isihlalo umnumzana Love Momoyo layo yehlelwe ngokufanayo
ye bakathi Love Momoyo kade sebebanjiwe ngesilungu singathi khona hostage bebebanjiwe hostage ngoba bena bebengekho lathi lapho kuqala ukwenzakala so baba baba hostage labo baze bafika umsebenzi siqalisile yathi sigcine sibajoyina umsebenzi siqalile
umonzora ke sizawuthalaye uphosta watshayo
kade sisonke kade kunguma uvp umkhuphe kungumonzora kuyini.